Lanxa ugatsha lwendaba zabasakhulayo oluthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla ugatsha lwendaba zabasakhulayo, unkosikazi Sifiso Takavarasha, uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kuminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayefundela imisebenzi yezandla. Sikhona lapho njalo sile bank eyimpower bank, kuli ni bank lama youth. So i 5 years ezilandelayo sibili kumele ama-intethu akhangelele sibili ukuthi bazaba nokusizakala, ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers, young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane umnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle, kodwa ngina confidence ekuphumeleleni kwakho. And i-confidence yami ngiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama-policies ake abakhona before, kodwa azange ya-implement. And so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matsha khona wona aza-implement.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo, uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo, ikakhulu kwezomnotho, ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu usebenza lentsha yasematobo ekunhlanganiso yematobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank ziloncindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have access to those loans. How have they fared? Are they better off now, or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayibonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye labatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle, kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lathise lama-benefits. Okuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela, kungasoze kube le-action.
Ingcwethi ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa, umnumzana Bhekimpilo Ncube, uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu bayabayiphiwayo, njalo imisebenzi leyi kayeneli, yikho uzobona abantu sebephumela izwe. Kudala beyihlabela le ngoma, hayi siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni, hayi themba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiye wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawo maloni. So ngokunjalo ke ikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo kumbe esukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo, ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa, 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.